kumele nanzele ukuthi uGono asiye ordinary person. He's a personal banker kaMgabe. Usuka kuba ngureserve bank kwakusebenziwe usenator. So ukutshengisela ukuthi ngumuntu olo influence. Asikwazi ukuthi uGono ufonele ubani wathini, but i-reaction yakhona kutshengisela ukuthi obviously uGono ucomplainile and something to be done. So mbona ngani uZwayi was caught in between ama-fights. Ama internal fights ezanu-PF for that matter. Akula nto abangayenza because uPitili lawyer umuntu weZimbabwe, uGono ngumZimbabweni. I-constitution ayibhalanga ukuthi umuntu wezanu angeke melwe ngumuntu we-MDC. So indaba ezicina zikhulunywa ngithi kumbe kuma-meeting a-secret kumbe ngithi abantu benathi tiye zigcine seziphumenye iziphepheni okube yinto enze uZwayi waluza umsebenzi and laye as a professional he should have known ukuthi kulezinye izinto angeke azibhaleni iziphepheni likaZulu ngoba bese kungani phela iziphepha ezanu-PF.
Iningi liyake lithi ibandla lezanu-PF lifuna ukuthi abalandeli balo lamalunga alo alandele iziqondiso ezithile zebandla engabonakali esesiya kwezinye inhlangothi.
Uhlubheke ukuthi kathesi kunzima ukuthi izanu mbani because kulabanye abantu abakuzanu abangani ngama-reformists, kulabanye abantu abakuzanu abangama-hardliner to the extent ukuthi even abanye abantu abakuzanu abayi-understand ukuthi izani operator njani. So into ekhulunywa ngoJonathan sometimes i-different kule nto ekhulunywa ngoShinamasa, i-different from into ekhulunywa ngoGono, i-different from into ekhulunywa ngoMgabe. But ungananzelela ukwenza ukwazwayo akuqalisanga ngoGono, kuqalise ngesikhathi abantu bezanu besilwa before i-Congress lapho uJonathan abathi khona umuntu ole-final say yama-elections ngoMgabe kumbe anything yenzakala kuzanu ngoMgabe kwendiwe actually bypassing u-spokesperson wezanu PF uRugare Gumbi. So ngokwenza kwabo khona kuyana uZwayi layo wabonakala as a keeping statements zana esebhala lama articles ukuthi bona they are not lap dogs, they are dogs, sometimes they can bite. Embona ngani akuthabisanga abantu abaningi kuzanu PF. So ubesenzakani ngumuntu webandla lezanu. And I think he failed to read the mood of ZANU. Currently, there are so many ZANU PFs in ZANU PF.